uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ungalandzela kaChelsea indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama 48 hour water shedding azisawatholi njengoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding kodwa lezi ngensukwana ezidlulileyo bezokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu yebo ye kwezinye izigaba buyancedisa nxasenisithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza amabhawuza kube sokusithi kwamanye amawadi amakhansila ngabantu abathiyeneyo kakhulu bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini sikhuthaza ukuthi basebenze lo mphakathi ngoba abantu nxasokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi njalo esikukhuthazayo nxa kulo hlupho olunje ukuthi i-council ingaze yathi stick 100% to i-timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngesunday lange-wednesday kumbe nge-monday lange-thursday kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks so sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza wonalawo bangalandeli kakhulu i-timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi
ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolwamagetsi alukhathazi kangako abantu liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili
yebo ye emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxasewaqathanisa la manzi amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo kodwa-ke kawahluphi kakhulu sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-nast lezakhamizi sisitsho ukuthi udubo lwamanzi koBulawayo kuyini okungenziwa yabuya imibono etshiyeneyo so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela ngumlando kahulumende ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe koBulawayo ingqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqoqisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele
inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakoBulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve solungaphi lolu daba
kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka kumbe sezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuka phambili kukade kuvele kuyini okwenzakalayo njalo bahlukuluze kanjani abantu udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba njalo samele impumela emadale omthethwandaba njalo kasoze sime khonapho kungakhanya engazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulo mlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi